Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlazi ku 21 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ipolisa leMelika u Derek Chauvin owabulala umsundu u George Floyd uselindele ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu ekubulaweni kuka George Floyd.
Abantu abaningi uzulu jikelele welizwe leAmerica into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd yayimbi kakhulu, itshengisa izondo ayelayo ngaphakathi.
Sokuqhamuka ingxabano kubandla leMDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesisekelo sombuso welizwe esizapha umnangagwa amandla ukukhetha abehluli abafunayo.
Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iconstitution le iyenzwe ngo-2013 kusetshenzwe kanzima.
Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe ithi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 eseziphendukile elizweni ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Okunye sizakubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ipolisa leMelika u Derek Chauvin wabulala umsundu u George Floyd uselinde ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu. Le impumela yedale lejuri elabantu abalithumi lambili bonke abavumelene lesi sigwebo. Isigwebo lesi sethulwe izolo sitshengisa ukuba uChauvin engagwetshwa okweminyaka edlula amathumi amahlanu. UChauvin wetheswa icala lokuklinya uFloyd ngedolo waze wafa. Kodwa uChauvin wala elokhu embandezele ngedolo entanyeni ngesikhathi yena sebhubhile. Umongameli Joe Biden uthe yena lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bayemukela impumela yomthethwandaba. Ngesizwe amazwi kaBiden,
no one should be above the law, and today's verdict sends that message, but it's not enough. We can't stop here.
Akula ophezu komthetho. Isinqumo salamhlanje sikufake sobala khona lokho ukuthi akumelanga umuntu ethi uya esitolo ukuyathenga ukuthi aziphilise azithole impilo yakhe sokuyiyo engasekhoyo yoneyo afuna ukuthi aziphilise.
Will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving a car, or playing in the park, or just sleeping at home.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden. Imuli yako George Floyd layo ithe yemukela ngenjabulo isigwebo esethulwe kudaba lokubulawa komunye wabo. Kesizwe amazwi esikhulumeli semuli yabo.
Ake ngithola imlayezo evela kundawo zomhlaba ezishiyeneyo, bonke bakhuluma okufanayo bathi nxa singakhululekanga thina abensundu asisoze senelise ukuphefumula.
Lawo ngamazwi esikhulumeli semuli yako George Floyd owabulawa lipolisa nyakenye kweleMelika. Bekugcwele inkulungwane zabantu ezidaladeni zilinde ukutshengisela nxa uChauvin engatholakalanga elecala. Umongameli Joe Biden nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bathe bayemukela isinqumo esithethweyo. Kuthe kusethulwa impumela yomthethwandaba abantu kade sebe gcwele ezitaladeni bajabula sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo obelandela leli cala emthethwandaba ndaba
ngoba lokhu kuyakhombisa ukuthi abantu abaningi uZulu jikelele welizwe leAmerica into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd iyayimbi kakhulu itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi and uzwile uprosecutor kuma closing arguments akhe izolo esithi sizwile kuthiwa uGeorge Floyd inhliziyo yakhe ibinkulu okuyikho ngabe mhlawumbe kwa contributor ekufeni kwakhe uthe yena uprosecutor inhliziyo kaChauvin esesikubonile ukuthi inhliziyo kaChauvin ibincane kakhulu enema uhlazulula ukukhangelisisa kahle lokho into ayishilelo into ebalulekile kakhulu ngoba ngempela uChauvin indlela abulala ngayo uGeorge Floyd kazange atshengise ukuthi ngumuntu olenhliziyo so kusho ukuthi abantu abaningi bayajabula umhlaba wonke jikelele abantu abamnyama sebelethemba ukuthi mhlawumbe sesizobona untshintsho lwamampela and sesizo-encourage abantu futhi njalo ukuthi bangarelax bakwazi ukuthi ukhetho luyabuya futhi and ukhetho uma lubuya kumele bavote kahle ngoba indlela esivota ngayo esikhetha ngayo ama-leaders yiyo indlela edetermine ukuthi sizobuswa kanjani njalo futhi lo mthetho uzobanjwa ngendlela eyiyona na
yona indlela esetshenzisiweyo ukuthi kuze kuphume lesinqumo sonesi esabantu labo abalitshumi lambili okuthiwa yijuri ubona kuyindlela eqotho na ukuthetha amacala
indlela esetshenziswa iAmerica ukuthonisa amacala eyokusebenzisa ijury I think indlela efe kakhulu ngoba inikeza abanye abantu ayinikezi ujudge ipower eyi-1 ukuthi ayenze i-decision i-decision inikezwa abantu ordinary people nje abantu that's why ubona i-constitution ye-America iqinile ngoba i-constitution ye-America ithi we the people so abantu yibo abadecidayo akudecide ujudge noma u-prosecutor kudecide abantu ukuthi umuntu lo uwenze icala and icala lakhona lifuna sigwebo bani so laba abantu abayi-12 bahlale lapha ba-deliberator after sebezwe i-evidence yonke ebuya from both sides ku-defense laku-prosecution caza bayikhangelisisa bavumelana ukuthi hhayi ngempela i-prosecution indaba yayo ibekile kahle yasitshengisa lo bufakazi bokuthi umuntu lo le nto wayenza ngempela umuntu lo wambulala lo muntu njalo kumele agwetshwe sibonile wonke ama-charges ade bewafakile amathathu wonke bamthole e-guilty uChauvin e-Africa angazi mfowethu kusazothatha isikhathi ukuthi abantu ba-accept ukuthi umbuso ngumbuso ngabantu akuso umbuso ngokuthi wena abantu mabe sebekuvotele waba yinkokheli and then wena ususenza ama-decision wedwa and isikhathini esiningi ama-decision akhona ahambi kahle empilweni zabantu njengalokhu esikubona eZimbabwe i-judiciary sibonile khona manje not recent kuvotwa lapho e-parliament ukuthi sokuthiwa upresident uMnangagwa sokumele abe lamandla angaphikiswayo okukhetha amajaji konke lokhu yizinto ezibulala i-democracy and yizinto ezibisela amazwe e-Africa especially lakithi eZimbabwe emuva
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni yasedolobheni leVirginia. Sokuqhamuka ingxabano kubandla le-MDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kusiqa esizapha umongameli Mnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Amalunga ebandla le-MDCT phose wonke axhase elezanu PF kwaba lamalunga alikhulu lamachumi ayithoba munwe munye 190 abavote ukuthi isisekelo sombuso welizwe siguqulwe. Kodwa umsekeli kamongameli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe kunye labebandla leMDC Alliance babengamachumi amabili lambili kuphela 22, okutsho ukuthi amalunga ebandla leMDC Alliance angavotanga ayedlula amachumi amahlanu 50. Omunye ovote loMakhuphe engweMDCT nguNkosazana Nomvula Mguni. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe uMnumzana Khaliphani Phugeni.
Ngiyabonga msakazi ithuba, ngibingelele labalaleli emakhaya. Kuliqiniso ngempela ukuthi uGqirha uMama uKhuphe uvote no. Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iConstitution le iyenzwe ngo-2013, kusetshenzwe kanzima ukuthi size sifike lapho esikhona. Abantu beZimbabwe ngobuningi babo bavota bethi le constitution bayayivuma. Manje asikwazi-ke ukuthi le minyaka eyi-10 ingakagcwali nje, nanku sesisithi ayitshintshwe, itshintshwa ngendlela etshintshwa ngakhona. Kube sikhuluma kanje sithi iyatshintshwa manje, sesifuna ukuthi kube le 50% yabomama ephalamende, ngabe siyezwa. Hayi lokho esikubiza ngesilungu sithi piecemeal, ithi ba-extenda i-women's quota in parliament, kodwa okuningi njaba kwenzayo kurongo. So hayi umama uKhuphe wasethi hayi akakwazi-ke ukuvota athi yena kulungile lokho, abantu beZimbabwe bangambona kanjani. Uzakulwisa namandla, ayisokaqali kayiso position entsha le, position endala leyo ngalandela kahle kuPoland. Sasiyilwisa le nto labo baba uprofessor Maduku, sizithi hayi ayisonto esiyijahileyo, ayisonto ehamba phambili le. Into edingekayo ngabe sikhuluma ukuze sifaka 50% bomama, ngabe kuyazwakala. Ngabe sithi sesifaka umthetho ngempela oyenza i-devolution ebonakalayo, ukuthi i-devolution yangempela, ngabe siyavuma. But besingajahanga into le kuthiwa sokudrotshwa u-running mate. Ngoba sibona ukuthi into eyiyo abazama ukuthi bathi bayinyange ngokukhupha u-running mate yini, ayikho nje. Into ze-internal politics zezano okungamelanga ukuthi ilizwe lingeniswe kuzo.
Manje ukuvota, abanye bevota uno, abanye bevota uyes, akutshengisi na ukuthi akula kubambana ebandleni?
Hayi, angazi msakazi, njalo angizimiselanga ukuthi ngikhulume ngakho lokho. Mina umuntu engingaye la ngudokotela uKhuphe. Ngangibuza ngodokotela uKhuphe, ngizokuphendula yonke imibuzo. Okokuthi abanye bathini kwathini, hayi ungixolele okwamanje msakazi, ngizoma kudokotela uKhuphe nje kuphela.
Lo-ke nguMnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ngemva kokuvota edalela ephalamende kuphume imbiko kumaphephandaba lenkundleni zebulenjini, iningi lisola ibandla le-MDCT ngokuthi amalunga alo yiwo axhase awezanu-PF, okuyiwo amaningi kuleli dale, ukuthi umthetho lo uphumelele. Abebandla le-MDC Alliance bathi ezinye zezizathu ezibangele ukuthi besolele umthetho ukuthi umongameli usengazikhethela abehluli bemthethwandaba abangezelele ukuthi bangasebenza okweminyaka emingaki, kanye lafuna ukuthi ancintiselayo kukhetho abathi ikwephula intando kaZulu. Kodwa ilunga le-MDCT edalela ephalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa, yena ovote lamalunga ezanu-PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uvotelela umthetho ngemva kokuwuhluza lokunanzelela ukuthi uthuthukisa abesifazane lamantombazane asakhulayo, okuyikho akubona kuqakathekile, kukanti okusolwa ngabanye akumqoka kangako ebantwini abaningi.
Mina ngifuna ukuphuma mgceke, abangawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le-constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami ele-MDCT, ngoba ungathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapho besitshile ukuthi khona siyevota njani. So omunye nomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le-constitutional amendment, okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibilokhu engaphumi ibe mgceke, even emaphathini emabandleni ukuthi izabanjwa njani. But ukuthi thina kutheni yena le ebuya ingabantu abasha sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana abahlanu bengabe babe ngabafana so into ebasileyo and kimi is an achievement njengomuntu osuka ku youth ukuthi ngiyakwazi ukunzima njani ukuthi abantu abasha bengene ku politics enye into engenze ngavota indaba ye women quota extension ye proportional representation angiyeke ngithi thandekile mina ngangena nge proportional representation bese ngiyakuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazabuye engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela indaba yama provincial councils ayiwa ayenza ukuthi lo devolution ibuye ibambike njengalokho silokhu sikhalela yebo ayibuyi igcwele njengalokho kade sikufisa mina thandekile ngomunye owakhethwayo ngo-2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala angizange ngikwanise ukwenze enye into so nxa sewuphiwa ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalise ukusebenza injalo ile zinto eziningi esafuna ukulungiswa but ibe khona mina ngibona ngani uyangithabisa
abanye njalo bathi abangakuthandi ngomthetho lowo ludaba lomsekeli kamongameli lolwabahluli lona ubone luluncane yini luqathaniswa lalama manje sowaqambile
indaba yabalandeli bakapresident lesithi ngama-running mates ingeke isolwe kithi namuhla thandekile okwayenza imiswe ibe ku-hold kuparlament ingangeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo kabazange bevumelane indaba yesasesini athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto ehluphayo emaphathini wonke and okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yikuthi abanye labanye babele-interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama umakhulu hhayi-ke ama-judges mina ngokwami angizange ngiyikhangele ngoba omunye lomunye le-field yakhe ethandekile mina njengomuntu i-field yami i-advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini lokho okunye kungaze kubuye kuthini hhayi so kungokwabanye kungokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncindezela njani uma-judges nxa etheni lani lani mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele njalo lokho engavele ngasho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele
uthini ngalokhu esesikubona abantu besithi MDCT sisebenza lebandla lezanup f nanko phela isivume umthetholo ungathini kwabatsho njalo
lokho yiyo sithi yipropaganda nxa kusenzakala ama-process la athandekile kunengi okwenzakalayo bonaba bathi bona bavote bengale nxa ihansati ingaphumi iphume lamabizo njengokade sivota phambi kwamabizo kungamangalisa ihafu yabantu ama-members of parliament e-MDCT awavotanga u-yes bavote uno ngoba labo ngendlela yabo kulolokho kade bekukhulumile njalo ngiyabazi abasuka kwelinye ibandla leli seliba ngumsindo abangafuka futhi labo ishumi abavote u-yes ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha hhayi
lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa ilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe e-International Organization for Migration ithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ebezisebenza kwamanye amazwe eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kumbiko ewethule izolo inhlanganiso le ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abanye abantu laba bebengasela ndawo zokuhlala kanti abanye besebesifa ngendlala. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi kumele abantu laba baphathiswe ngenhlelo zokuziphilisa. Nxa kungenziwa ngalokhu ithi abanye bengagcina sebephatheka kundlela zokuziphilisa ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo engenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
okuliqiniso abantu eZimbabwe impilo yabo inzima kakhulu ungakhangela abantu abaphila ngaphandle kwamazwe abasoze kube lula ukuthi uma njengokulahlekelwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bengafika eZimbabwe iningi kuzaba nzima ukuthi bephile abagulayo bazadlula emhlabeni ngoba ukuthi bethole ukudla okwaneleyo siyakwazi abantu abaningi basemaphilisini siyakwazi abantu abaningi babe benatha amaphilisi abochukela lento ezifana nayo amazweni abakubo ukudla kuchiphile imedication ichiphile lapha eZimbabwe kunzima okunye sizakubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda ngoba abangamafana ababekwade kuzisebenzela le uma sebefike lapha sebengasela msebenzi bevuka bekhangelene labomama kuzaqansa udlakele egomeni imizi izachitheka okunye okuzenzakala ngibona ngazathi uzathola abangamantombazana sebedayisa imizimba so ngibona ngazathi lokhu kufaka abantu beZimbabwe ngokufa komnotho welizwe ebunzimeni kakhulu okungenziwa kunzima kakhulu ngoba labakhona beZimbabwe bebephila ngabantu abangaphandle kwamazwe asila hulumende esingathi sikhangeleli ukuthi engenza anything engaguqula impilo yabantu isiya ebuhleni
uyatsho fuzwayo ukuthi umnotho ubhidlikile nxa sikhangela ukuthi sokuleminyaka engamachumi amane lanye 41 ilizwe lithole uzibuse ungafaka kuliphi izinga umnotho manje
asisela umnotho ngoba awusekho controlled wonke umuntu usezingela nje sesinjengezinja leziyanonto azilamnikazi just scavenging izolo abelunga abancindezeli babevusa ilizwe ngendlela engayisiyo kodwa umnotho bawuthiya usezandleni eziyizo kathesi silama individuals anothileyo kakhulu kodwa isimo selizwe sibuhlungu abantu bagcwele indawana zonke badinga indlela abangaphila ngayo akusela mnotha kula migwaqo amagetsi kawakho njalo iminyaka emibili ezayo kakwethusi ukuthi ubone silama multimillionaires angama-individuals kodwa silelizwe imigwaqo bethenga izimoto ezinkulu nezincuncunce ezinhle ezidulayo kodwa zihambe egangeni ngoba imigwaqo yethu siliganga ifile eminingi uyaphosa ukuthi yizihotsha kodwa abantu ama-individuals asenothi ukudlula uhulumeni
umnumzana mbuso ofuzwayo ulwela amalungelo oluntu njalo ngowenhlanganiso yebheju likazulu sehlulekile ukukhuluma lomphathi mtambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 wesigaba seMatabeleland South kumanani ayethulwe izolo kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababanjwe igciwane le-coronavirus lolu gatsha luthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 288,229 ngemva kokuhlatshwa kwabazinkulungwane eziyisikhombisa 7,661 endaweni ezitshiyeneyo zelizwe jikelele
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isikhundla esitsha owayengumphathintambo kamsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi umnumzana David Marapira lowayengusibalukhulu wehofisi kaMohadi umnumzana Paul Damasane omunye ophiwe isikhundla esitsha ngumnumzana Amos Marawa iphephandaba lobulembu be-internet le-Newshawk lithi eleZimbabwe lathumela ngudlu amasotsha ukuthi ayekulwa labahlamuki be-Mozambique okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
Salubona ninonke ku Studio 7. Ngiyathokoza kakhulu alba. Ngiyezwela mina izwi liphuma lami. Hayi ngiyathokoza sibili into elikhuluma yesibili. Lo msakazi osinika nje iqiniso. Into nje ngiyezwa sibili onke ukukhulumayo kodwa ke mina lami ngilolwami uhlupho engani ngiyalubona lapha esilozwe. Uyazi silozwe lapha ke uyazi ke kunomfana la uyazi umfana kantshontshi uyabulala uyantshontsha ngapha idiliza uyazi esikolo ababalisi batshiya izimpahla zabo esikolo tshontsha lezo mpahla uyazi bembamba amanebhawuti bemfaka insimbi bembanikeza amapholisa kodwa ngemva kwe ilanga lisiyatshona uyabe sekhona ezitolo kusho lokhu kuyazi kuyinkinga uyazi ngiswelti kadike kuhamba njani kadesi futhi ebesentshontshile futhi ezitolo khona ibhizinisi senta esilozweke bambopha amanye amanebhawuti ayi-2 bahamba layo kodwa ngibona sekhona so ukuthi angazi ukuthi umthetho lo siwumthetho bani osikhona eZimbabwe umuntu etshontsha kangaka labanye ababalisi beze babuya esikolo sebezocula impahla zabo besiyagcinisemzini ngenxa yokuntshontshwa uyazi ke lokhu kunje uyazi kuyangidanisa kakhulu ukuthi amapholisa asekhonsa ukubamba umuntu bahambe laye entshontshile bephinde bengikhulula the same day ngiyesaba
eyi sanibonani bantu bakithi sanibonani siyabingelela emsakazi nestudio 7 sibingelele nabasakazi bethu igama ngishukela ngizala lapha enkaya nginesimanga engizibuza khona ukuthi lo muthi womjovo wecorona ufikele eHarare kodwa-ke sekuthiwa kuyoqala kujova abantu bobulawayo kanti eHarare kunabantu yini okungaqalwa ngabo ukuze kuqalwe ngabantu bobulawayo ngoba lo muthi ungathembakali nje wayo uqala bobulawayo mabebona ukuthi abawuthembi ngoba besho ukuthi hayi lo muthi yofuza igovernment ifundise abantu kabanzi ngawo okwamanje kodwa sekuthiwa kuyajova abantu bobulawayo akuqalwa ngani khona eHarare ngoba nakhona kunabantu hayi le nto iyadida kakhulu iyadida kakhulu kanti thina ngapha kobulawa sobantu yini kutestelwa kithi ukuthi kubonakala ukuthi kuyabulala noma kubulale kube kuya ngami ukuba abantu bakithi abayivumi yonke leyo nto vele bazihlalele nje bengayini nokuthi bayojova nokujova abaqale khona lokufikele khona umuthi hawu
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa angana busy abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapolisa lo umsebenzi wamapholisa lo ukuthi ngalamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shi kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesishoneni please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani heyi lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho okuyinto kwenu olikwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungwa izizikhala kakhulu isizadabuka
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sithanda kulazisa balaleli ukuthi silodubo ngencingo zethu kodwa qhubekani lisithumela imilayezo yenu. Siyabonga. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ipolisa leMelika uDerek Chauvin elabulala unsundu uGeorge Floyd selilinde ukugwetshwa ngoba litholakale lilamacala amathathu. Sokuqhamuka ingxabano kubandla leMDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesisekelo sombuso welizwe esizapha uMnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.